Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibongeke uJonga Khandemiri obesiphakulele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Amazwi la umnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe entshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Bayasisola abantu abaningi isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi eleMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantu abaningi bayasisola isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba owethusela intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. UCharamba uthi kazichiyane lokubhala ngophenyo lwenkohlakalo emsebenzini wokuthenga lokuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide olusemfanekisweni owedocumentary owethulwa ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi liveza ukukhathazeka okukhulu ngokwethuselwa okwenziwa intatheli izindaba nguCharamba. Omunye wabo ngumnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum.
Kuyasi mangaliswa ukuthi khona kusekulabantu abahulumende abethusela intatheli izindaba ngemva kokuphuma akofanekiso weAl Jazeera ekhuluma ngothuthuva olukhona ezweni. Hayi asikukhwabithi lokho, siyabaxwayisa ukuthi abachiye intatheli izindaba zisenza umsebenzi wabo. Umbukiso lo we-Al Jazeera awukapheli, leli lihlandla lokuqala kuseselamathathu aseleyo abake bemebekele intatheli izindaba zisenza umsebenzi wabo.
Uncube ulandisa ngamanyathelo asebewathatha ukumela intatheli izindaba.
Sesihleli phansi saloba ugwalo statement sisora lokho okwenzakalayo, sitsho njalo ukuthi khona labo abaethusela intatheli izindaba abaphumele egcekeni besebenzisa amabizo abo, bengasebenzisi amabizo angasiwabo, indaba bezifihla nxa besitsho ukuthi intatheli izindaba zilamanga. Umfanekiso lo akukapheli ukuthi utshengiswe, bona sebegijima sebesola intatheli izindaba.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi uthi lokhu osekusenzakala elizweni kulusizi.
Okusalayo ukuze lindaba iqondiswe kumbe ilungisiswe kumbe ibe lesingathi khona i-logical conclusion, kufuze abantu bafunyelwe ukuthi bakhulume, kufuze labo kufuze bedefende bekhululekile. Hatshi lokho esesikuzwayo ukuthi kuthiwa khona hayi kulabanye abayithuselwayo ukuthi mhlawumbe bazanyamalala, mhlawumbe sokufuze bebanjwe ngamandla ukuthi bengakhulumile indaba, hayi lokho akuqondanga.
Okumqoka umphambi uthi yikuxoxisana ngokuvezwe yidocumentary ye-Al Jazeera, hatshi ukwethuselana osekusenzakala.
Sithi abantu bengakhulumile ngakho, imbona ngathi kuza khanya ngazathi mhlawumbe kulomangoyi esimcatshisileyo laphayana. Kodwa ke hayi, mibona ngathi inkundla ivulekile lapha ukuthi abantu bakhulume, abantu baxoxisane, abantu babone ukuthi mhlawumbe kuyini okufuna ukuqondiswa.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe.
Ukuvimbela imisakazo labasakazi ukuthi bakhulume, ukuthi baveze lokho okwenzakileyo, lokho sikubona ku-Al Jazeera, kusoze kwenze ukuthi iZimbabwe iphume phakathi kwenkingelazo. Sile nkohlakalo yenye enkulu okunye okumangalisayo edinga ukuthi lwiswe ngokuphangisa. Ngakho-ke kulokuthi kuvinjwe amaphephandaba kumbe imisakazo ehlukahlukeneyo ukuthi ikhulume ngalokho okuvezwe ku-Al Jazeera, uhulumende kumele alandelele labo abaqanjiweyo ukuthi babenza inkohlakalo.
Imizamo yokuthi uCharamba achasise akuchoyo ngalokhu kwethuselwa ibe liphutha, njengoba ubengasabeli ucingo lwakhe njalo engaphenduli le mibuzo ayithunyelwe ngendlela ye-text message. Ukwethuselwa kwentatheli zindaba lokhu kuza kungensuku zatywala, umnumzana Jonathan Gandari wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko etshele umhlangano obuqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe, MAZ, wokubonisana phezu kodaba lokuvikelwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo, esithi uhulumende uyaluqakathekisa udaba lokuthi zisebenze ziphephile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe abamabandla ezokholo alomlando wokubona ukuthi ilizwe liqhuba ukhetho kumumo wokuthula lokuzwisisana ukuze impumela yalo yamukeleke nguZulu waseZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi la umnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni uhlelo lwabafundisi abazibiza ngokuthi Pastors for ED, okulapho aphiwe isicoco ngabeZimbabwe Union Council of Churches sokumbonga ngalokho akwenzela ilizwe ngesikhathi sempi yenkululeko. Umongameli uthe uyathokoza ukuba iqula leli selitshengise ukuba abezokholo labo balesabelo hatshi ukwelusa izimvu zikaThixo kuphela, kodwa lasekubusweni kwelizwe, njalo uhulumende wakhe uzimisele ukusekela abokholo kukho konke abakwenzayo. Umnangagwa uthi akumelanga abozokholo bayengwe ngamazwi angentshonalanga awathi alwisa ukugenqula umbuso okhethwe nguZulu.
Lingavumeli ukuhugwa lokusebenzisa ukholo ukwenza umsebenzi walabo abasizondayo. Labo abasemazweni asentshonalanga balamazwe abo.
Umhlangano lo ubanjaniswe lokugcotshwa kwabafundisi abatsha labakade bephiwa incwadi zokutshatisa abantu. Owaqala umbuthano wabafundisi laba ngumfundisi Idirashe Dongo othi bajonge ukuba abafundisi bangene kwezombusazwe besekele umbuso kaMnangagwa. Kodwa abanye abafundisi abafana lomfundisi Tom Dushel owe-Celebration Center kumaviki asanda kwedlula wakhipha ividiyo esithi amabandla okholo kakumelanga aseke lezombusazwe. Omunye umfundisi webandla le-Baptist Church umnumzana Francis Masetsa uthi loba nje abezokholo belakho ukusekela inkokheli abayithandayo kumele bengenzi lokhu kube sobala ebantwini ababakhokhelayo.
Isonto ishumayela ikakhulu ngokuthula, ukuthi kube khona ukuthula elizweni. So kutsho ukuthi nxa kukhona okwembangazwe, abantu besilwa, abantu beshayana, belimazana, ngokombangazwe isonto ingangenela phakathi. Njengoba vele sikwazi ukuthi isonto susela kudala yaba le critical role, sibile ukuthi kube khona lokuthula ukuthi abakhokheleli bama-political parties bebuye ndawonye.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Simbarashe Maringotsi othi umsebenzi wabafundisi wokuthandazela ukuthula.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula. Akumelanga sibe ngabantu abathandazayo kuphela.
Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi abe-pastors for idilo banje besala ukuba badingela umnankakho usekelo kukhetho olukhangele ukuqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka, kusobala ukuthi ngabanye abakunhlelo esezibunjwa unhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela abo-teachers for ED, nurses for ED, mawindi for ED, mapostori for ED lezinye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi besikolo seMbalibali esiqintini seCholocho South bathi bathole nzima besethuselwa, behlukunyezwa njalo bentshontshelwa impahla yabo yizigange ezaziwayo esigabeni osokusenza bafune ukuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
I-Studio 7 ethele isikolo seMbalibali Secondary ukuthi yezibonela ngokwenzakala kulindawo kulandela umbiko yodlame. Yathola ababalisi beManzonzo bekhuluma ngokuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Umphathi sikolo uNkosikazi Gawule uthi balala okomvundla ngokwesaba.
Hayi, lapha sile uhlupho sibili esecondary ngale. Kukhanya kulabantu abavandalayizayo indawo. Lanxa sikhona khona ngale babuya begqoqoda belayitha amathochi. Into abazenzayo vele basibulalela, singavele siphume babulala amawindi, babulala ikhotheji nalana esilayo. So khathesi sihleli nje sihlezi ngapha e-primary, yikho lapho esivele si-accommodate khona. Bangena even khona lapha e-primary, sebeke basingenela inkukhu zesikolo bethatha bebulala. Ayi vele into zangikhona, hayi iMbalibala ayikho safe.
Buya phambili uNkosazana Gawule esithi ababalisi bakhe abaningi sebefuna ukuthiya umsebenzi, njalo ubona ngani izikolo zingavalwa abaphenduki abaningi.
Ngendlela okuyisimumu wangikhona yona, hayi sebengabaleka sibili ngoba labo bazikhulumela ukuthi akukho safe lapha, impilo zethu zi-at risk ngoba ungakhangela indlela okwenzakala ngakhona. Kodwa-ke abakwenzayo kukhanya ngabantwana nje abancane abayaziwayo esigabeni. Angazi ukuthi uhlupho lwakhona lungaphike kuthina abantwana laba, kumbe babanjwe, kumbe bahanjiswe emapholisi.
Umbalisi walesi sikolo uNkosazana Esimoyo ngomunye othi akasela ntshunguntshu yokufundisa eMbalibali.
Ukuba ngumbalisi asocala, silapha sizama ukunika ulwazi abantwana ukuze bafunde bebele kusasa elingcono, kodwa sesihlalele evalweni. Umuntu uyarethwa la, kungela muntu ozamvikela. Yikho mina vele semfuna ukutshiya isikolo lesi. Abazali bayazazi izigebenga lezi, kodwa bayesaba ukulwisana lapho.
USobhuku Mahlanza walesi sigaba useke watshaywa kabuhlungu izigebenga lezi, ekhuza ukuthi bangahluphanile ababalisi.
Bayenza yonke into abayifunayo, amawindi sesithenge kabili belokhu bebulala. Yikho thina sesisesaba abantu bethu. Banja ngamathe bayavukela eTholothe ebhedlela, njengasetholothe amafetha abantu abantu abayenzayo. Sesizamile sibe ngazo zonke indlela. Sizamile ukuthi sibhale incwadi sayinikeza amapholisa kuyena omkhulu wamapholisa, sayinikeza lo major in charge wayehluleka layo ukuthi kwenzakalani. Nxa kungabuya kumbe iriot ikizosethi igenge yabafana lapha ibone ukuthi kwenzakalani, ngoba bahamba bephethe isikhathi, bahamba bephethe imkhonto bayakwaza bayabulala.
IMbalibali Secondary School yakhiwa izalwana zakulindawo ehlala eSouth Africa. UMnumzana Nqobile Ncube ngomunye wabanye ababuthanisa imali yokwakha lesi sikolo.
Thina sasebenza nzima sahlanganisa imali ukuthi sakhele abantu bakithi i-secondary school ukuze abantu abethu bafunde eduze. Nxa amatitsha esehlukuluzwa izigelekeqe emasinya, so utsho ukuthi siyadlala phela. Isikolo lesi silomnyaka owodwa kuphela sakhiwe. Uyazi ngizwa ubuhlungu kakhulu njengoba amapholisa engafuni ukubopha abafana. Asisakwazi ukuthi kumele senzeni, abazali bethu bayahlupheka ekhaya ngenxa yezigebenga zona lezo.
Isikhulumeli samapholisa eMathelane North Province Inspector Banda uthi kakatholi umbiko onjalo ovela eTsholotsho.
So far I haven't heard that. That's why I'm saying maybe ungasendela ukusini information on leyo via WhatsApp. Kuzaninginami isikhathi sokuthi ngibe ngikhuluma labo abeTsholotsho. Ubone ukuthi how far, what's really going on.
Izakamizi eziningi zithi zibhekane lohlupho olukhulu njalo ikusasa abantu babo isimnyama inxa ezigebenga lezi ezaziwayo kodwa ziyesaba ukuba khomba ngoba izigebenga lezi ziyatshaya njalo ngeke balwisane labantu abahlomileyo. Ngiyimele Studio 7 eMbalibala eTsholotsho South, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umsekeli kaMongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi eleMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. UNkosikazi Harris ukhulume amazwi la egqiba uhambo lwakhe e-Accra eGhana njalo eselubhekise eTanzania andubana aye eZambia lapho akhangelelwe ukukhuluma ngezentuthuko. ELeZimbabwe libika lingekho kuluhlu lwamazwe azawathekelela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland.
Na esikunazela ukuthi Kamala Harris ukhethe ukuvakatshela amazwe akade esehlelweni lakhe ukuthi uzavakatshela amazwe athile njalo ungananzelela kavakatshelanga wonke amazwe e-Africa kungakho iZimbabwe nxa ingekho kuhlelo lwakhe angiboni ukuthi kulohlupho ngoba bakhethe ukuvakatshela kulawo mazwe asehlelweni lakhe. Okwesibili, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbe izisekele ehwahweni ehlelweni ekade ingekho kulo. Kukiwe bona be-United States kumbe uhulumende we-America ukuthi uyafuna yini ukusebenzelana namanye amazwe, iZimbabwe yala sizathu sokuthi izisondeze kumbe yale entweni ekade ivele ingekho kiyo.
Kule mali efakiweyo ukuthi incedise inhlelo zabesifazana labanye, ubona ingani uhambo lwakhe luzaletha umahluko yini kumazwe la afike kulalawa angikhona ezafika kuwo?
Sithemba ukuthi njengoba kuluhlelo oluqhubekayo uzafika laseZimbabwe, labakithi abantwana labomama basizakale kunhlelo ezinjalo.
Lo ngumnumzana kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland, obexoxa lapho ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Undoda oleminyaka phose engamachumi amathathu 28 odubule wabulala abantwana abathathu labadala abathathu esikolweni akafunda kiso eseChristian Grade School esise Nashville, Tennessee ngomvulo ubikwa ubeselatshwa umkhuhlane wengqondo. Umqondisi wamapholisa uPolice Chief John Drake ubike ukuba lundoda wathenga imbobho eyisikhombisa ngaphambilini kwesehlakalo lesi. UMongameli Joe Biden uxwayise uMongameli Vladimir Putin wele Russia ukuthi inkulumo yakhe yokufuna ukuthiya izikhali ezenuclear kwele Belarus yikulahla umlomo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kwezomvikela kulumhlubulo. Ngakwelakhe icele uPutin uthi ukwenza njalo akuchiyananga lokwenziwa ngelemelika ukuthiya izikhali ze-nuclear kwele Belgium, Germany, Italy, Netherlands lakwele Turkey. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwe-ZIMSEC soluxwayise izikolo ukuthi akukho emthethweni ukuthi zitshele abafundi abazabhala imihloliso ye-O le-A-level ekupheleni kwalonyaka ukuthi kusasa lusuku lokugcina olokuthi babhadale imali yama-examination fees. Ezinye izikolo zibikwa zitshele abafundi ukuthi bengehluleka ukubhadala imali ngosuku lwakusasa mhlaka-30 abasoze benelise ukuloba imihloliso yabo ngolwezi. Kodwa iZimsec ithi usuku lokugcina lokubhadala imali lumhla ka 14 ngenyanga ezayo, hathi kusasa. Abafundi bayavunyelwa ukubhadala ngemali yeMelika, iRand la kweSouth Africa, ledola leZimbabwe. I-examination fees le isukela ku $11 isiya ku $22 ezikolo zikahulumende. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUS, uMnumzana Themba kuye moyo.
I-deadline eyafakwa iZimsec ukubhadalwa i-examination fee ka-November iyavulwa mhla ka-7 kumabasa kuye kuma mhla ka-14 kumabasa njalo. Esikunanzelelayo ke kukabili. Uhulumende ubhadalisa i-examination fee esebenzisa i-US dollar kumbe i-RTGS. Abaphathi bezikolo besebebona kungcono ukuthi abantwana bebhadale nge-US dollar njengoba besithi abantwana kababe sebebhadalile kusiyafika umhla ka-30. Ukwenzela ukuthi uhulumende nxa esefuna imali mhla ka-7 mabasa kusiyafika mhla ka-14, bona bahambe beyibhadala ne-RTGS basale beleyinye imali ye-US dollar ngaphandle esingeyabo. Konke lokhu kuyikukhwabanisa okuvela ngendlela iZimsec eseyahlela ngayo izinto zayo. iZimsec na ithi abadala babhadale imali itsho imali eyifunayo ibe imali eyodwa. Nxa ifuna i-RTGS abantu babhadale nge-RTGS, nxa ifuna i-US dollar abantu babhadale nge-US dollar. Okuluhlupho yikho khonoko ukuthi kuthiwa libhadala ngerate yosuku lonolo, abantu babekhangela ukuthi idola kaliwi kodwa i-RTGS iyabisiwa uhlonzi.
Nxa sesikhangela imihloliso ebhalwa ngoJuni, ungathi abafundi bayitholile yini imali, babhalisile ngobune?
Abafundi abarejistere uJuni sikhangele ngendlela yokuthi abaningi babafundi bazabe bengama-candidates abuya ngaphandle, okubizwa kuthiwa ngama-external candidates. Imali yabo uhulumende kangeneli ndawo. Nase siyikhangela imali leyana iphezulu kakhulu, $24, imali eningi kakhulu. Njalo singayikhangela isikhathi esincane esinikeziwe ukuthi abantu bayidinge bayibhadale. Kusenziwa ikhonoko ukuthi kuyabe kuthiwa bhadalani i-RTGS ngerethe nje bese bekhiphe irethe yabo bona bayifunayo. Siveleke thina ekubhadaleni i-examination fees sihlala sikhala. Kungumlando kahulumende wokuthi anikeze imfundo ekhokhelwa lilizwe. Okuyukuthi kathesi ngabantwana bayahamba nje bayazibhalela, bayakwazi ukuthi imfundo yabo ikhokhelwe. I-basic education esikhuluma ngayo, pho imfundo isithengiswa. Sizathola ukuthi abantwana ade befuna ukubhala baningi kodwa bayenelise ukuyabhadala ukuthi betshaye umnqamulajuqu kaJuni, ukwenzela ukuthi ngoJuni bebe bebhala balutshwani kakhulu. Konke khonokho kusenziwa ukuthi imfundo isidula. Angisakhulumi-ke ngomntakambalisi. Umbalisi uzalithatha ngaphi US dollar lonke lelo elifunakalayo umntwana nxa efuna ukubhala ama-subject amahlanu? Kusho ukuthi abantwana bababalisi kakhulu bayihlulekile ukuhamba bayibhadala ukuze benelise ukuthi ngoJuni babhale.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUS. Ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo we-Studio 7. Esigabeni lapho esikhangela ukubhekane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Ruth Sibanda osebenza emakhitshini eJohannesburg kwele South Africa. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Siyancenga nje khona lokho ukuthi ukwazi ukulala udlile lokuthi nje uthole isinkwa sabantwana.
Ye, akujule sibili ukuthi emakhitshini uyabusenzani?
Hayi, emakhitshini kusebenza izindlini zabelungu. Uvuka nje ekuseni ukwayenzela i-breakfast, ukwaklinela ezindlini, ukwawatshela, ukwa-ayinela. Ya, yiyo umsebenzi siwenza emakhitshini.
Kunzima kangakanani umsebenzi wonalo?
Kunzima khona. And the way si ma ungafundanga kakhulu, ngibona ngathi yikho kuyenza ukuthi sisebenze nzima kangaka, ngoba ma ufundile uyakwazi wena ukuzikhethela ukuthi ufuna ukusebenza ini, ngoba uyabe ufundile ule certificate. Kodwa njengomuntu ongafundanga, mawuthi uthole umsebenzi wemakhitshini sujabulela khona ukuthi utholini ukuthi ulale udlile indawo yokulala kodwa umsebenzi wakhona asomsebenzi olula.
Mm, kodwa ulenzuzo yini khona bomama umsebenzi lo?
Hayi, awulanzuzo etheni and njengami ngingumuntu waseZimbabwe ngisebenza eSouth Africa. Ma usebenza emakitchen abelungu bekwazi ukuthi awusuye wakulelo lizwe. Basuka besibhadale imali encane ngoba bayakwazi ukuthi siphume eZimbabwe yokuhlutshekwa khona awungeke ukhale uyayamkela kuphela khona lokho abakunike khona.
Singathi-ke inzuzo yangikhona inganani, asikhulume ngenyanga sibili ukuthi uyayenelisa ukuzuzo okungaka.
Ngenyanga maybe 3,500 ngenyanga.
Ube susenzani ngemali le mama?
Leyo mali kufanele ngibone ukuthi ngiyathenga ukudla kwami, ngiphinde ngithumezele abantwana ekhaya, abantwana bekwazi ukuthi labo behambe esikolo, bephinde nabo bethole ukudla kiyo leyo mali. So kumele ngibone ukuthi ngiyayincenga kancane kancane, but okunye nje ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngibe le future ngayo leyo mali. Hayi,
kunzima mama,
kunzima.
Yes, singathi wena ulawo yini amaphepha lawo e-special permit, njalo nxa ulawo wa-apply yini ukuthi uthola manje?
Ngilayo yena leyo i-ZEP ngilayo, kodwa manje ngisaxakekile ukuthi ngithole lawo amanye ukuthiwa siwayenze manje ayewaiver. Angikaphumeleli and then abelungu embasebenzelayo ngathi abazimiselanga ukungincedisa ukuthi ngithole i-waiver le.
Bathi kutheni?
Ayi, vele angibazwa kahle, angibazwa kahle ukuthi ngingathi bathini, baphonga ukuthi hayi uzabona la, uzobona kumbe i-passport yakho uzobuyikhipha. Angithi bayazi kukhona umunye engisebenza naye dine yakhe akazange abe nayo i-ZEP, i-passport yakho uyayikhipha. So babona ngathi nami maybe kufanele ngiyikhiphe njengaloyo osebenza ingadi.
Singathi pho nxa ungasalungisanga amaphepha la uzawenzani?
Angiyazi, angiyazi, kumbe umuntu uyagcine ebuyelile njalo ekhaya, kumbe ngizoba ncenga lami ngivikana namaphoyisa ngikhona lapha. Hayi, zothi sizobona uma sesifika lapho, ngoba okwamanje vele angikabi naso isiqiniseko.
Iweva khona vele uyakwazi ukuthi kwenziwani khonokho?
Angikwazi, that's why ngikhalela ukuthi kube bona bayangincedisa.
Pho usuyakhangela ngaphi mama?
Vele ngisemnyameni khona lapha, angikwazi nokuthi ngithi ngizokhangela ngaphi.
Ye, abantwana bangaphi lo baba, ume njani ngakhonokho?
Abantwana basekhaya eZimbabwe. Ubaba wabo usekhaya la eZimbabwe kodwa asisekho sonke.
Ye, valeliso abantu mama.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abangizwayo uma ngabe ngikhuluma. Siyacela njalo, njengoba ngakhe ngafaka umlayezo, sicela ukusizwa ngumphakathi wonke njengamahlaba ezulu wonke. Silokhu sisacela usizo singabahlali bakodenge. Isikolo sesiqalile manje, ngikhuluma nje babhizi sebezoqala ukutshaya izitina zokuthi kuqale ngokwakhiwa ama-toilet. Kodwa izandla lokhu ezizifitshane, siloka sisacela nje mahlaba ezulu.
Ye, abafisa ukuxhuma bakuthole ngapha?
Inamba yami u-073-864-8261.
UNkosazana Ruth Sibanda usebenza emakitshini kwele South Africa. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalengwalo esesiphelelwa isikhathi ngonhlangula lonyaka. Singakehlukani sihlobo, sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe angentshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Bayasisola abantu abaningi, isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi ele Melika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
Murara Zvikabwe.